Belém.
Soku isika disenda baku VOA indebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 lwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chamangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliament, senate le council luza ngena emthethwandaba kusasa.
Kodwa yena ubaba uThabangwa is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho lamaphepha abo wabonile, hhayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uThabangwa ukuthi
amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule umthetho obizwa njalo ngokuthi yi-Patriotic Act ngoba isithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu.
Kuyinto enhle kakhulu, abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo alwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa.
Ikhansili yakoBulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo, i-budget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars, okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo.
Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-29 US dollars per month.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliament, senate le council luza ngena emthethwandaba kusasa eHarare. Okudida ingqondo zabanengi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa swahle wahlela ilanga lokhetho lokuvala izikhala ezavela ngokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parliament alichumi lanhlanu 15 lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Okudala omunye njalo umbuzo othi ubengahlela njani leli langa umongameli Mnangagwa engazi ukuthi isinqumo somthethwandaba sizaphuma njani. Abafuna ukuncintisa kulolu khetho oluzenziwa mhlazi ku-9 Mbalakazi sebeqalisile ukukhankasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lwemthethwandaba.
Kubingelele, ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, kuyagodola koBulawayo, kuyagodola nje koBulawayo, angazi kuhamba njani. Inkantolo iyahlala ngolwesine ithi kulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo, ubaba uSengezo Chabangu. So njengoba besengijilo nje emaphambilini ukuthi hayi asiza ukupreempta inkantolo ukuthi izothini, kodwa yena ubaba uThabangwa hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi, lamaphepha abo wabonile, hhayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uThabangwa ukuthi ungu-interim SG. Umongameli akachallenge nje lutho, akulalutho olusuka kumongameli in the form of affidavit, ngezinye indlela nje ukuchaza ukuthi hhayi akaphikisani lento kababutsha bang. Uyebo yakukhuluma ngale phandle le kodwa makuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena. So hayi kuyamjabulisa ke lokho SG ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi akayena uSG ehe kodwa mangumongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa kanjani leyo. So sizobona ke sizozwa ngolesine ukuthi kuyahamba kanjani.
Abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kathi vele kungani umnumzana Jabangu esebenzisa igqweta umnumzana uRiri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezana uPF.
Hayi msakazi abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula bekhuluma ubuwula bengazi ignorant ngesilungu becabani bahlampiyani bakhuluma into abangayaziyo. Ummeli ngumuntu oqeqetshiweyo eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele. Yiwo umsebenzi wommeli akutsho ukuthi indaba singiyommeli. Hayi indaba ngekababa uJabang uhambise emntwini oqeqetshiwe ukuthi ayimele. Njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into esekhanda lami. Ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uJabang kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise. Ummeli laye unjalo uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uJabang akhulume indaba kababa uJabang ngendlela aqeqetshwe ngakhona. Uzokwazi ke msakazi ukuthi baningi amaloya kuopposition aseke amela abantu bezana. Umongameli ubaba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months kuphi. Mina lo engikhuluma nawe msakazi ngingu national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba iqembu lethu laqala liqalwe yilebha ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani sidiliza imsebenzi kangaka. Umongameli waleso sikhathi ubaba uThwangirayi nguye wathi kimi hayi emuyeke ubesenza umsebenzi wakhe. Ngahlala ke kodwa nginganelisanga ngaleyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ubesenza ke lo msebenzi wakhe. So namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe. Yibo phela ubuwula ukukhuluma into engayazi. Ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uThwangirayi kwamanye ama case nalawo mbangazo. uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngase dume kakhulu wayemele ubaba uThwangirayi but ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini. Ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli. Ngiyabonga msakazi.
Lathi siyabonga ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Jabangu ube khuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule umthetho othiwa iCriminal Law Codification and Reform Act obizwa njalo ngelokuthi iPatriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni. Amagqwetha enhlanganiso ye Zimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze loludaba emele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Freeman Chari. UChari ufuna isahluko salomthetho esikhuluma ngokususwa kukahulumende embusweni sesulwe ngoba esithi lokho kuyavunyelwa kuyisisekelo sombuso welizwe nxa kwenziwe ngokuthula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa amalungelo alwelwa amalungelo kakhulekelwa kuphela uyasukuma njalo wenze ilungelo liyalwelwa liyavikelwa. Lokho kwenziwa nguFreeman into eqondileyo. Umuntu ngamunye kumele asukume ngokuba lo mthetho omubi kakhulu. Ungumthetho wephula amalungelo abantu, ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana ukuxoxisana labanye, ungumthetho owenza abantu beZimbabwe bahlale besesaba. Ngakho ke lokho akusukumele ukuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwa supportwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe
athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi iyenqatshelwa ngumthetho lo owe Patriotic Act ungathini ngalokho
yebo iZimbabwe kaso kingdom iZimbabwe kelayo inkosi kayikho inkosi lapho ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president bengafuna ukuthi kube iRepublic kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo-2013 ingabe iRepublic of Zimbabwe ibe iKingdom of Zimbabwe sibe kwazi ukuthi silenkosi engasoswayo inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo kodwa ke ilizwe lethu isisekelo sombuso esikhona sipha abantu beZimbabwe ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni yikho phela kuvotwa yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni ngifuna aphume as long as lo muntu engaphakamisanga izikhali engahlomanga engachayi umuntu engakwazi umuntu engadubuli umuntu uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni
umthethwandaba wona ubona oluphatha njani lolu daba
ukuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathathe isinqumo kukho umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu beZimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume ukuthi kukhona yini constitution kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafaka omunye ngokusemthethweni uma belelungelo lelo kutsho khona ukuthi umthetho lo chayiweyo uyabe usephula iconstitution ngakho kawufanelanga ube khona nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana laye kumbe kabavumelani laye bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhlanje ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela akukho nzima angiboni ukuthi umthethwandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye National Consumer Rights Association Ikhansili yakobulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali efuna ukuthi isetshenziswe ngomnyaka ozayo ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo. Isiphathamandla sikamanisipala esibona ngendleko umnumzana Isaac Matare utshele intatheli zindaba ukuthi enye imali le izasetshenziswa ukulungisa indlu zokuqansa izakhiwo ama-elevator ebhilidi le-City Hall. Kuthengwe imota ezithwala ingcekeza lenye indleko. Ngesizwe amazwi omgcini sihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamanisipala umnumzana Mpumelelo Moyo.
Ibudget yakobulawayo ihleli ku 256 million United States dollars amadola seAmerica lawo. Ngakho okuqakathekileyo ukuze si-achieve lokho esingathi we want to rehabilitate infrastructure ekade isindala egoqela ama-sewer pipes egoqela ama-pipes amanzi adabuka mchokosho. Esingathi ku improve service delivery lemgwaqo wethu ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale indleko lezi ezibuyayo esingathi ngama water ngama bills ababuya inyanga zonke ngoba i budget leyi thina yithi abahlala babulawa esingafunda ukuze iphumelele naka lesi ama 256 million amadola seAmerica lawa esiwafisayo ukuthi budget fund singabhadala promptly sibhadale izinto zizahamba kuhle edolobheni lehlawo bulawayo kanti singikhuluma kanje idoroba abahlali thina bawobulawa esikwereta iumansipala over 200 billion Zimbabwe dollars imali leyo ukuthi nxa ingabhadalwa konke lokho esikhala ngazo inhlupho zakwabulawayo engizibalisileyo zingavuka ziqediwe ngakho asizameni sizakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi service delivery esiyifisayo edolobheni lethu singayifisi kuphela kodwa siyenzenini ngokuthi sincediseni sibhadaleni.
Umnumzana Mphumelelo Moyo isiphathamandla sekhansili yakobulawayo esibona ngendleko zikamanisipala. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube omela njalo izakhamizi kukomiti yali kansili e-budget uchasisa ukunengi ngodaba lwe-budget kungqoqo ayiqhube losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ithwa yi-stand still budget ngezinye indlela kusho ukuthi kayisozi guquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakobulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwegwe ophumula ontumbane lezinye kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars ama-rates lawo kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonga ivunyelwa eZimbabwe kumbe nxa ebhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba i-equivalent lokho esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 US dollars per month nxa umuntu ebhadalile kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-$25, $26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala ngaphi. Lokho-ke sesisitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa isithe yaba khona kube le-ward specific kumbe ewadini ngewadini abantu batshele ukuthi kuyini abaza kubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implimentwa. So sikhuthaza kakhulu-ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini yikuthi ekuqaleni ibuya le ibhajethi esiyi-standstill kathesi abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini kwakuyisikhathi se-COVID. So isikhathi ngaleso sikhathi ibhajethi yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le ibhajethi yabuya indlela ye-rebasing kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala kwasigcine sitshiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kanti sikhuluma ngabo $29 kodwa siyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17, $18, $19. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar qansi siya phezulu almost 100%. Abantu abazange bakukhwabithe khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo thuthuva ebantwini. Bezokusiba labanye ke abakhangelele abesingathi bayathola ngcono njalo bekhangela ukuthi ubulawa yathuthuke siya phambili babe sebesithi hayi kodwa le ebhadalwayo inganeno ingconywana ngabe siyavunyelwa siyikhiphe. Abantu siphatheke sindawonye siyikhiphe sithuthukise ubulawayo. Khonokhana-ke kwahle kwadala uthuthuva lakhathesi abantu lanxa beyizwa imali leyi kodwa kukhona ukukhonona kokuthi imali le yafakwa singakonsultwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakani. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambuchi ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi ukungasuthiseki ngokuthethwa ngokukhethwa komholi webutho umnumzana Philip Valerius Banda ukuba lilunga ledalele bandla lezanu PF lePolitbureau kulabo abangasuthiseki ngakho kabaye emthethwandaba. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umfundisi wesonto yeDestiny for Africa Network uReverend Obadiah Musindo wetheswa icala lokuvalela amantombazana ehoteleni yeHarare lapho ayesiya khona emacansini labo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Saluwanan Kristi Joseph ini cai bau madoda. Kalau madoda tema biru tuang ba, kalpan fokke fokke dosen zat cawa. Sebisa sepuang hari ko emperati ko bomboni sokumbu ngale labu entau. Nanti zan madoda. Paling aja join zan kawan dia sukan zaban. Kawan tu bangun dzai zan ikon ini. Ini seru tichone. Nalia dari huri zan dikai zan izin ziru macam dek izin ayat. Tadi kita izin kamu kuap.
Salubonani baka studio 7 isikhalo nje isikhulu siyacela laba babona ngcono laba abaziyo okudlula amaphathi wonke abangakhulumi ngephathi ephikisayo abavule awabo amaqembu yeke isisisi ye okhulumayo uperfect ufaka amafutha phansi endaweni yakithi.
Ngiyabonga. Sanibonani emsakazweni kustudio 7. Ngiyabonga abasakazi niyaphila kodwa hayi nathi siyaphila bayintheshi. Ngithini ngikhulume nami kancane ngendaba kaBaba Shabangu. Uyabona uBaba Shabangu useyibhidlizile indlu yakhiwe la. Kwakufanele lezi zinto beyilungise ekuqaleni kwangakaze kunamavotini ngoba manje useyibhidlizile indlu yakhiwe ngisho namavoti azayo noma uphunyaka ke lokuzona amavoti. Kunikeza izano PF ithuba lokuthi iqhubeke inqoba, iqhubeke inqoba. Yebo, uzama hlukanisa imbambo nomgogodla kodwa uBaba Shabangu bekufanele kwenze lokungakaze kuvota engayibhidliza indlu yakhe noma behlangana bebhekana lesilwane esizana uPF iqale besuse esihlalweni bese belungisa konke ke lokho kunyabona ngathi akuqondanga kahle bese ngithi khona wonke namaphatha amancane obani nabo bani yebo siyabona ukuthi okwayekudla nje bantwini akusekholo ufanele abantu behlangana beqale bebhekana nalesilwana esikhona esizana uPF esibulalizwe bese kuthe kugcineni mase bekhiphile ke lezi no PF sebehlukana ke beyenza intando yabo yomuntu uyenze njalo ngoba amasha kuyefana ukuphethizana ePF bayashaya bayaboshwa bayabulawa kodwa bayibona yonke lento abaqale bebhekane neza no PF behlangana bebambana bekayiphidliza indlu siyakhe wabayeko nedubani lokuyafika njengaye MDC le TCC ihambi yofika iphidlize bethole nabe ithuba lokuthi mhlawumbe mase kuphethelona kusekokushaya kusekuboshwa bekhululeke nabo bekhampeni bekhululekile yiyo nje into abantu babithaba ngayo. Angisho ukuthi kunjalo kungumbono ke lokho.
Kwistudio 7 siyabingelela, bingelela nakumthwakazi wonke. Yize kulikhuni ke manje, kulikhuni kakhulu kuba indebele, kulikhuni kakhulu kuba isizwe sikamthwakazi. Ngoba empilweni sekuyacaca manje ukuthi isithu esikhulu sikamthwakazi akusiyo mashona, akusiyo bantu basempumalanga, kodwa ngamandebele uqobo lwawo. Yiyo ayiva esizweni sawo ngokwawo. Manje ke indaba la, ukuze sikhululeke thina sizwe samandebele, asingakhethelwa abaholi ngabantu basempumalanga ukuthi asiholwe ngisibanibani siholwe ngisibanibani njengoba kwenzekile. Uma kuvela uhlelo olunjalo okufanele ukuba ngabe siyazikhethela, asifuni kwenzeke lokho, sifuna ukukhethela. Konakala lapho ke impela luyeza lukhulu luyanyelela. Ngiyasho ngiqinisile, ngiyongibuza ningiphale ulimi, asizwe ukukhululwa ngabanye abantu, sizwe zikhulula thina. Uma safuna ukukhululwa ngabantu basesishoneni nje sidlala ngesikhathi, akukho into engekho yonke le. Lo mfana uchamisa njengoba nizwile nje abanye bemkhulekela ngosuku lwakhe lokuzalwa bethi bayede, kuyacaca ukuthi bazikhothamathe zakhe. kuyacaca ukuthi vele ayikho enye into abazoyivuma yasesindebeleni. Babona nje kungunkulunkulu ngapha eMpumalanga. Sengathi ke kungavele izilimi ezitsheni ushabanga wayichitha iqede yonke lento ngoba vele kade bengezulu kwenza lutho laba bakhethiwe. Njengoba vele na uThamise ngezi kwenza lutho. Ayikho into akade ezoyenza. Ayikho nencane. Kufuneka kuqalwe phansi kwa ah izilimi ezitsheni man hawu sikhathele ngiyaxolisa Zulu.
Qum 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 shelele sanibonani bantu bakithi sanibonani. Into engibonga nje ukuthi nje hayi ngibonga nje ukuthi hayi indaba leyazikhipha mpela Studio 7 abantu bayalalela nathi sonke siyalalela kube nempikiswano kodwa impikiswano yakhona engiyibonayo ukuthi ngensuku zonke into engikhuluma ngayo lapha ukuthi nje mina ngizwa ubuhlungu ngobandlululo langokwehlukana osofana nokwe-Israel nokwe-Palestine okuthiwa hayi lo ngumJewish lo ngum-Arab lati eZimbabwe sile problem efana naleyo okuthiwa hayi leli lishona lelindebele. So where are we going? Is it going to solve any problem? Nothing. Nothing. Kuzafana lento zePalestine laseIsrael. Okwaqalisa khonapho nyakana silibhuzwe kuzofika lakathesi kuloko kuliwa singazi ukuthi abantu babangani. So nami bengicabanga ukuthi bantu ake sibe ningabantu lati esikhangelayo ukuthi ilizwe ukuze liwe phambili siyenzani, sikhohlwene ngedivision siyenzeni into eyi-one. Thank you very much. Siyabonga.
Ya linjani linjani Studio 7 linjani linjani siyaphila thina siyaphila ya ngithi lapha ngibeke nami iphosela yazi khuluma ngochabango lapho ukuthi njengoba ethena kuzakhetha abayibona abazangena kukhetho ngumcabango wami bengithi i-triple C ingafaki abantu abazakhontesta ingafaki abantu abazakhontesta sibone ukuthi noma efakile ngiyazi ukuthi yena njengoba isetshenziswa izanu uzafaka abantu abangasoze vele bawina kuzobe isele izanu izanu ithathe izikhundla lezo ukuze phela bababhadale phela imali anti baqhatshiwe lapha izanu qhatshwa izanu lapha phela yena sonke umwengezo lo qhatshwa izanu so i-triple C ingangeni emhlanganeni wabo lo izanu izivotele yodwa njengoba indaba ebisemakhothi bengangeni ngoba abantu bakhethwa ngabantu labantu abakhiphile umwengezo bakhethwa ngabantu so engikutshoyo ukuthi i-triple C ingangeni emhlanganeni wakhona ingangeni emshadweni wakhona ingangeni akayenze yena uchabango lo lezanu yakhe nabantu bakwazi abakhetha ya sibone kahle into yakhe leyo ukuthi ihamba njani. Ya
Studio 7, Studio 7 njani ngufela iqiniso lo okhulumayo. Uyazi izanu icabanga ukuthi iZimbabwe ikhishi layo ikhampani yayo isezela nje umathanda naye ilentuzana le ama kumiso kwamalentuzana kwama recalls la abakhona kule kusisithe kuba nama recalls izanu yagijima fast yakwenza imshikashika yawo ukuthi la ama recalls asebenze ama recalls athe engena kuzanu izanu yala yathi lo muntu abamazi owenza la ama recalls kodwa ku CCC isisisi bathi lo muntu abamazi hayi owe CCC hayi akuzwakali okwabo yiko kodwa okuzwakalayo ukusho ukuthi lapho mangabe izwe leli yaselingele izanu mangabe usupporta izanu noma ungabe uhamba lezanu wena umelelekile lapho unamalungelo wonke afaneleyo kodwa mangabe usupporta amanye amaphathi hayi awunalungelo komela wena ugqunywe ejele komela wena ufele ejele komela wena unyamalaliswe ngendaba zokuthi ukhulume lokho uhambe why iZimbabwe ingana freedom njengamanye amazwe okumele ukuthi abantu bezanu abazibuze khona okokuqala ukuthi why khona eZimbabwe ungatholakali freedom njengoba kwenzakala amanye amazwe. Amanye amazwe achallengeana the way achallengeana ngakhona kodwa eZimbabwe izanu ayichallenge sewuyisita sokumele ufe sokumele unyamalale sokumele kube khona okwenziwayo uvalelwe wonke amathuba yonke iminyango ivalwe ngendaba zokuthi uchallenge izanu hayi ngogoliyathi labo hayi safa ngezanu safa ngazi ukuthi siyophelelaphi ngendaba sezanu.
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi ke asisavumi balaleli ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente e-senate le-council luzangena emthethwandaba kusasa. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights asekweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule obizwa njalo ngokuthi umthetho obizwa ngokuthi yi Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngo Chris Gande. Silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama.